Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 7 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Amalunga e-TRIPC awedali lephalamende aqhube umhlangano lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa izolo. Bekhulumisana ngokuthi kungani ethethe ama $40,000 awaphiwa ngohulumende. Namhla khona leli bandla lizakwenza umhlangano lentathelo izindaba lichasisela uZulu ngalolu daba. Ibandla lemthwakazi Republic Party likhala ngokuthi livinjwe ukwenza umhlangano walo yinduna yemzimuni eGwanda namuhla. Lanqanje beliphiwe imvumo ngamapholisa. Kwezemidlalo, iMorocco isingenile kuma quarter finals awe World Cup ngemva kokunqoba iSpain. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqale ngeziphuthumayo zakhona pha eMelika. Ibandla elibusayo elamademokrasi yilo elinqobe kukhetho lokudinga usenetha wesigaba seGeorgia kukhetho olwenziwe izolo. Obephethe isikhundla lesi usenetha Raphael Warnock unqobe uMnumzana Herschel Walker owebandla lamaRepublicans. Ababili laba banqikilene kukhetho lwama midterm elections olwenziwe ngolwezi kodwa bonke behluleka ukufikisa amavoti afunwa ngumthetho. Lokho kudale ukuthi kuyiwe kukhetho lwesivili lolu olokubehlukanisa olweranoff. Ukunqoba kwamademocrats kutsho ukuthi azaqhubeka elawula idale lesenethi njalo. Asela malunga angamachumi amahlanu lanye 51. Kuthi ama Republicans wona ala malunga angamachumi amane lasishiya kalolunye 49. Ama Republicans yiwo alawula idale laphansi ele House of Representatives. Ibandla le-TRIPC lithi lizakwenza umhlangano lentathelo izindaba namuhla lapho elizachasisela khona uZulu mayelana ngokuphiwa kwamalunga alo edale lephalamende imali engena kuzinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola aseMelika i-$40,000 ilunga ngalinye nguhulumende khona okucunule abantu abanengi. Lo mhlangano uza kwenzelwa eBronte Hotel eHarare. Umhlangano lo ulandela omunye oqhutshwe phakathi komkhokeli weTRIPC uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga ePhalamende la izolo lapho okuhlafunwe khona lolu daba kabanzi. UChamisa eveza insolo yakhe njalo amalunga ePhalamende lawo emchasisela ukuthi kungani eyithethe limali. Limali yaphiwa amalunga wonke ePhalamende okugoqela awe-TRIPC, awe-MDCT kanye lawe-ZANU-PF. Uhulumende uthi limali yizikwelete zokuncedisa amalunga ePhalamende ukuthenga izindlu zokuhlala. Amalunga la athatha limali azithulela zwi udaba lolu lwaze lwachaywa zintatheli zindaba. Abaphathintambo bakahulumende bona baphiwa ingxenye yesigidi ngamunye i-$500,000. Kwathi abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000. uhulumende usolwa kakhulu ngabanengi abathi udlalise imali ebingaphathisa ilizwe kundaba zokutholisa uzulu amagesiyane leyo lokunye okuchiyeneyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzimagonya.
Okukhona lapha ukuthi qinisekile ukuthi nxa ulilunga lephalamende kumele ukuthi uyemela izifiso zabantu abayibona abakukhethileyo ukuthi uye kuba lilunga ephalamende. Njalo siyakwazi ukuthi ulilunga lephalamende okumqoka kuwe ukuthi ubekwazi ukuthi ulebandla eliyilona elikufake ebantwini ukuthi ube yi-candidate. So kulezifiso zabantu, kulezifiso zebandla, akuthandabuzeki njalo akusinto esingathola siphikisana ngayo ukuthi izifiso zabantu kumele ukuthi zenzeke njalo kumele zenziwe. Nguwe wena muntu okhethwe yibo labo bantu ukuthi uyebamela eParliament. Kodwa ke engingakuboniyo Nkomo ukuthi ukwamukela imali le abayiphiwe uhulumende ukuthi ukuziveza njani njengokwehluleka kwabo ukumela izifiso zabantu, ngoba angikholi ukuthi akhona amalunga ePhalamende avotelwa ngabantu abantu bebatshela ukuthi lingafika ePhalamende lingathathi imali elizayiphiwa ngugovernment, lingathathi imali kumbe ngamaloni elizaphiwa nguhulumende. Ngoba ukhumbule phela Nkomo ukuthi lapha okwakuqala vele amalunga onale ePhalamende ingabantu abaphila ngayo leyo Phalamende, ingabantu abangena kupolitics vele emdabuko wabo iningi labo lidinga yona leyo mali. So ithuba libe khona ukuthi bemeleke ibandla lelo abalibeleyo ukuthi beyingene ePhalamende. So nxa sebephiwa amaloni nguhulumende beyomukela, angiboni ukuthi kuhle ukuthi bese sibasola ngoba lilungelo labo njengamalunga ePhalamende.
Uchamisa uyawasola amalunga ebandla lakhe athatha imali. Singabona kusiba lokudabukana phakathi yini phakathi kwakhe yena uchamisa lama MPs akhe.
Angiboni Nkomo ukuthi kungagcina kusiba lokudabukana phakathi kukaChamisa lama MPs akhe. Okukhona njalo okusobala ukuthi kungaba lokwehlukana kwemibono, ngoba ukhumbula ukuthi laye uChamisa lubala ukuthi ukhona ePhalamende eqinisweni imali nale lubala ukuthiwa uyemukele. So nxa kuyukuthi bengafuna ukuthi amalunga akhe emukele imali evela kuhulumende, isikweleti sona sabasiphiwayo njengamalunga ePhalamende besiphiwa uhulumende, nxa uChamisa engafuna ukuthi amalunga akhe esemukele, hayi akula problem, kabanike yena the equivalence of 40,000 naleyo. Ngoba osikwaziyo ukuthi uChamisa lapha khona uyasutha njalo uyathola imali, uthola imali ukudlula i-40,000 naleyo ephiwa ama MPs wonala or ebolekwe ama MPs wonala nguhulumende. So angiboni ukuthi kungaba nokuqhekezeka kwayo kwalibandla likaChamisa ngesizathu sokuthi uhulumende useboleke amalunga ePhalamende akhe imali, lawo malunga ePhalamende lawo ayemukela leyo mali. Okukhona Nkomo yilokho, kufuze ukuthi sihlolisise sikhangelisise ngelihlo elijulileyo ukuthi kanti imali yonale indlela uhulumende ayiboleka ngayo amalunga ePhalamende kusemthethweni na. Nxa kuyukuthi kweboleka amalunga ePhalamende imali ngendlela uhulumende akwenza ngayo kungekho emthethweni, yikho lapho kumele ukuthi abantu abavotayo behlokome khona, yikho kumele ukuthi inkokheli zamabandla ezinjengoChamisa zihlokome khona. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende into ayenzayo wenza into esemthethweni, hayi okunye mbona ngani yikuswela nje ukujula komcabango, abantu sebeswela nje bechayela amakhanda ngento engelamsebenzi.
Umnumzana Mqondoba Nzimagonya uhlaziya ezombusazwe. Ubexoxa le Studio 7 ekwelebhilithane. Umhlangano obuhlaziya udaba lwegugurawundi osungulwe kuthange wagqitshwa izolo uthethe izinqumo ezigoqela esokuthi kumele kuhlelwe ilanga lokukhumbula abantu ababulawa yilumbuqazwe minyaka ngomnyaka, i-Memorial Day, njalo kube le museum echaya imininingwane ngalesi sehlakalo. umhlangano lo unqume njalo ukuthi uhulumende kumele acace ukuthi waphathe kanjani ekubulaweni kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 ezigabeni zeMathebeleland zombili kanye lase Midlands. Lombuthano ubuqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imanyene le Public Policy and Research Institute of Zimbabwe. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo omunye wabaphatheke kulomhlangano ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okunye kwangkhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe imihlangano hayi eMathebeleland kuphela kumbe eNkabazwe, kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume. Kuqakathekile njalo ukuthi kuyekhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo, njalo kuyinto wonke umuntu eZimbabwe aphathe ngakho akufuze ukuthi ebe yingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugulawonde. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube lilanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa umbhuqazwe. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengale kube labonozindaba bangaphandle kwelizwe, i-foreign media. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhlanga aniso ezifuqa lolu daba iziphathiswe ngendlela ezithiyetshiyeneyo. Okunye okuthiwe ukuthi hayi iGugulawonde ingabe yenzakala emhlubulweni eMandebeleni, kodwa it's a national thing. Kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba kulokhe kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento yetribe, umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yeMathebeleni, kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni. Njalo labantu bemashonaland kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo. Kwazokukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved, like i-academia etc etc.
Ngokubona kwakho ungathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lwe-Gugulawonde lulungiswe?
Imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sibanga yimhlangano odisenziwa, njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imbono emitha, new ideas lokuthi kwenziwe njani, yimhlangano. So imhlangano singaza ke sayidelele, iqakathekile ukuthi ibanje, iqakathekile ukuthi yenze, izancedisa ukuthi sicine sifinde i-answer.
Ubona ingani uhulumende engakuvuma lokhu? Kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo, kube le museum, nazo zonke nje izinqumo ezibethiwe?
Eqinisweni kangikhangelelanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi, kodwa kufuze ukuthi abantu bempressurize. Esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthula elizweni, kube lokwakha isizwe, yokuthi sikuvume ukuthi sile mbali zethu ezingaqondanga, sihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthi athi ilizwe, kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakathi. Khonokho kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela, but ukuthi izizwe ezizayo zibe kwazi ukuthi never again into enjalo yenzakale. Ungakhangela amazwe njengabo Rwanda, amazwe amaningi akuvuma ukuthi ayi bantu sihlukumezele, kodwa kasingazake sathi siyakhilize sichiya abanye abahlukulezi ohlukumyeziweyo nabahlukumezileyo. Kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda salimazana, kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe?
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Ivandla leMthwakazi Republic Party lithi lanxa amapholisa ebeliphe imvumo yokuqhuba umhlangano walo eMzimuni Business Center esiqintini seGwanda namuhla, induna yalesisigaba uMasuku uselivimbile ngoba esithi ulo wakhe umhlangano azawenza ngesikhathi esifanayo. Leli bandla lithi lokho kube isimanga kulo ngoba linduna yathi itshelwa ngomhlangano walo kayizange iphikise kumbe itsho ukuthi yayihlele owayo umhlangano. Ugeina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxele umholi wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo.
Yebo liqiniso ukuthi amapholisa abesikile ukuthi sibe le rally mhlaka 7 December 2022 eMzimuni Business Center. Njengoba sisazi ukuthi nxa ama-political parties kumele abambe inhlangano kumele anotify amapholisa. Besiwanotifyile-ke njalo le ncwadi le esinika imvumo siyiphethe. Kodwa-ke okusidanisileyo ukuthi sithole umbiko wokuthi induna uMasuku onguye induna yokwenelana ndawo yaseMzimuni usekhansile irali yethu.
Nxa amapholisa ekuphe imvumo yokuqhuba umhlangano wenu liphiwe siphi sizatho ukubana sukhansile?
Ngesizathu sokuthi kusasa kusemholu lapho ekade kumele singenele khona irali yethu kulo mhlangano lwama-NGOs. Okusimangalisayo ukuthi amapholisa isikhathi esiningi nxa ezalikliya kumbe ezalinika imvumo ayaqala acheck-e enze lokho okuthiwa khona abone ukuthi akulalinye ibanga dlale zombusazwe kumbe ezinye inhlangano ezingafuni ukusebenzisa indawo yona leyo kakhulu babekhangela ukuthi oqalileyo ngubani. Thina ke njengebandla le-MRP sitholakale sile mvumo yokuthi senze le irali emva kokubana kutholakale ukuthi ngalelo langa akula abanye abantu abakhangelela ukuthi bazabe bephethe umhlangano kuleyo holo. Kuyasidanisa-ke ukuthi okwenze induna ma kuliqiniso khona lokhu ukuthi induna ithekile umhlangano lama-NGOs okwenze ukuthi amapholisa esinike leyo mvumo yena wawukhansi la umhlangano lo kuyini. Ngoba umhlangano wethu kudala ulungiselelwa susedlula inyanga abantu bebhizi bekuground begijima bekhankasa betshela abantu ukuthi kuzabe kule rali enkulu khona ngale koMzimuni.
Induna yayitsheliwe na ngalo umhlangano wenu?
Layo induna futhi engingafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi induna yayitsheliwe ngalo mhlangano ngoba thina nxa siqoqoda ezabelweni sifika izindawo ngezindawo siyacela oyezinduneni lakubo sobhuku sibazise ukuthi hayi ngelanga elithile sizafisa ukubamba umhlangano. Layo ke induna uMasuku yayitsheliwe ngalo mhlangano kodwa kuyasimangalisa ukuthi kuyini okwenze wamiswa umhlangano wethu.
Kubona ngingelikucabangelayo njengebandla ukubana umhlangano wethu kuthiwa akusamelanga ukube khona ngelanga linebeke lihleli.
Ngakwelinye icele siyacabangela ukuthi mhlawumbe njengoba izinduna zethu zonke lezi zingani ziyalawulwa iZANU-P F mhlawumbe layo kaMasuku engxa iZANU-P F imkhuzile yathi akayenze kube lo munye umhlangano okwenzela ukuthi thina njengebandla leMthwakazi Republic Party singazitholi sesiwubamba lo mhlangano. Kodwa hayi asilahle imbeleko ngokufelwa, sizaqhubeka ngoba siyazi ukuthi i-terrain ye-politics yeZimbabwe ivele kayifevi ama-opposing political parties ikakhulela njengelethe leMthwakazi Republic Party elikhuluma iqiniso. Sizaqhubeka sikhankasa njalo sikliya le mhlangano lapho esikliwa khona si-address abantu ngoba injongo yethu ukuthi umthwakazi wonke afinyelelwe njalo ivangeli lethu le-self-determination laziwe ngumthwakazi wonke.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Umsakazi weStudio 7 wehlulekile ukuxhumana lenduna uMasuku ngalolu daba. Okusemaphephandabeni, iNews Day ithi kube lengxabangxoza ePhalamende, amalunga aleli dale aphosa atshayana izolo phezu kwamazwi omkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa. Yena uchotoze amalunga amukele ama-$40,000 awaphiwe nguhulumende. IZim Live ithi uproducer wabaculi bedancehall uLevels ogama lakhe lokuzalwa nguTafazwa kaZimwe ukhululwe ngemali yesibambiso izolo engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 Zimbabwe dollars. ULevels ubotshwe ngempelasonto esetheswa icala lokudlwengula owayeyintombi yakhe oyindodakazi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo.
Soko isikhathi sembiko yenu.
Salibonani zihlobo, salibonani bangani. Mwabona yini nobe ngizoma, mwabona yini nobaziyazi. Ngungwenya lo okhulumayo usamangwe usibaba kaMatwins eChibila eBhinga. Bakithi siyaqhuquzela ukuthi ingabe igovernment yakithi ingasizwela bakithi isenzele imisebenzi eZimbabwe kuhlaliseke bakithi imisebenzi kumbe kusenzela out kwamazwe asiyonto elungileyo imisebenzi esiyabe siyenza masingaphandle kwamazwe bakithi ayinandanga imilimo nje tuli kubeleka kuthi ngatulanze amanyika desimilimo ilikabodi ndiwambulana mndiri kunyika yeBotswana kuhaburona chachiri chivotu ikubelekera kunze nyika kuri kutijaya nga wasiya ivana ikwa munyaka ngotaboni vana ngautali kuyanda but ngambuke chimo chemali so ezi zinto bakithi azisiphathi kahle esithandazela ukuthi ngabe uNkulunkulu engangenela akumnandanga bakithi kusenzela ngaphandle kwamazwe uyabushiye izimuli ekhaya imizi icine isixega ngenxa yokuhlalela nagatshana so bakithi siyacela ke bantu bakithi abahle ingabe ilizwe lethu lingaba right uNkulunkulu angenele sihlale duze nezimuli zethu so ngokunjalo ke ngikhuthaza amayouth bonke ndikusungiriza amayouth bonsen either uluwe ZANPF uluwe MDC uluwe CCC atuka register benzuma to vote maybe kwali kunoti chitira obot nzitirogolira bakithi kuti inyika yesu ngibwede kunormal tinake bakithi kuthiwa singama born free obu born free bakhona asibuboni ngasiloke sidubeka sisemazweni abanye sizama ukubamba lapha lalapha abanye bayachiswa ngezindawo ngezindawo abanye kwenziwa njani no ay kubuhlungu kakhulu lokhu bakithi ingabe ihulumende ingezwa izikhalo zethu ilizwe lethu libe right.
Sanibonani, sanibonani bantu bakaJesu. Ninjani? Nani right bantu bakaJesu. Ngicela yami record phela nayo ikhulu kume hawo. Ngizizwe ngikhuluma khona ke eAmerica. Ngiyacela. Bantu bakaJesu ngakusho kokuqala. Bengicela ukuphendula lo baba ngazo ukukhuluma last week. Kuthi khona abantu eMarathi abaqoqeka ngamakhadi. Yena uyena ongaqoqekanga emakhanda, uqoqekile ekhanda yena, aqoqekanga mntu omzali ekhanda. Uyavonti nje awuqoqekanga. Manje bheka abantu banikezwa aboma 40,000 yesidola. Utholeni wena, utholeni ulandela labo ZANUPF labo CCC, ungasemathebeleleni, utholeni bakukhipha ukuza abantu wena ongaqoqekanga. Ayiwona umhlolo nalo mdala ungaka kodwa wena ongaqoqekanga abantu banikeza umali omtholeni batholile 40,000 wena ulanix uyohlala unjalo ulambile ukukhamisile. Ngiyabonga abantu bakaso-G7 bye-bye.
Ngilibingelele lonke basakazi nabalaleli be-Studio 7. Mina ngiphilile ngibe sengithi ubuza kancane kumbe into ukufaka umbono lana. Mina into engimangazayo ukuthi eZimbabwe akunagetsi, amagetsi asinawo lana eZimbabwe. E-Caribbean bathi akunamanzi, kungenamanzi kanjalo kwele ngicele amanzi akhona eZambia, eceleni laseZambia amagetsi akhona kuyafamshena kahle kusebenza kahle. Ngapha kuthiwe kakula kambe ukuthi akunasisoso esenziwayo nje khonapha mani ibhekile nje libona njengami nasembona athi ZANUPF ikhona into abayenzayo ukuthi amanzi engangeni khonapho bavale ukuthi amanzi ahambe ngecele. Angazi ukuthi lina likubona nje izulu liyana kodwa izinto ziyacinywa kuthiwa kunamanzi kuswelakala amanzi izulu lisina kwenicele amanzi akhona. Angazi kumbe engxenye sebasangishiyeni wafuthi ogawule khona ngale eCaribbean. Hayi nike ninisize shem ngiyacela uthulani Ndlovu enkaye kosikhubokhubo lo okhulumayo.
Sarubona nizarubona basakazi kuyo yonke nje indawo undaba okhulumayo leyo. Ngike ngihambe phezu kwalolu daba nami olombhuqazwe mina ngicabanga ukuthi kona kona umuntu obulela omunye umuntu engabuya ezokuxolisa athi ngiyaxolisa ngicela ukuthi sikhulumisane ngale ndaba yena uma ubulala ebuye ethi sikhulume uma ubulala yikho into ongayikhuluma noma ubulala kube mhlambe kubuya ngoba lapha ngamaphathi lawo lo nguzano lo uzano nomnanga kwa labantu bakhe bebuye bethi ake sikhulume ngale ndaba yokuthi silibulele sibulela abafoweni kusho siyakhuluma kube mhlambe kuza izaphu ithi ngoba labantu basimoshile ake sizame ukukhulumisana thina sodwa sibone ukuthi siyenzani ngalokho lapha abalimaze khona ebantwini laba abakuma-wheelchair ababalimazileyo asiboneni thina njengesizwe sakithi ngapho ukuthi siyenzane ngabo laba bantu hhayi bona bebuye bethi sikhulume yini esiyikhuluma labo labo yini okufanele sikukhulume ayikho into engayilungisa umuntu vele akabhadaleli uma sombulela
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo, iMorocco ijabulise abalandeli benguqu abaningi e-Afrika izolo ngokungena kuma-quarterfinals emidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphele zingutshikilo bhanqa 0-0 kwasokuyiwa kumbekwa yama-penalty shootouts. IPortugal yona ibhaxabule iSwitzerland nge-6-1. IMorocco ilolodwa ilizwe le-Afrika elifike kuma-quarter finals njalo selizabhuqana le-Portugal ngomgqibelo. Ngosuku lunye i-England izadibana le-France. Ngolwesihlanu khona i-Croatia izadlala le-Brazil kuthi i-Argentina ingqikilane le-Netherlands. Sixoxelo landela lemidlalo njalo eyintatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Hayi okwenze iMorocco kuyajabulisa kakhulu kubonisa ukuthi i-Afrika yelayo iyenelisa ukubumba amaqembu angakhompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain ilizwe eloduma kakhulu ngezenguqu lezi balo mdlalo wabo ababiza tikitaka wenguqu okuthi-ke benelisa ukudlala ibhola belicontrola linabanye lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola abalidlalayo 80% possession bayagcina ibhora okwesigaba esingaka ukuthi-ke enye i-team itshona nje iqothanise umoya but nansi-ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba loba nje inqobe ngama-penalty lapho isujabulela ukuthi inqobile but lakho singalula nama-penalty ama-penalty into enzima zananzela ukuthi khona-ke iGhana yapha ama-penalty yehluleka okwaba ukuthi icine idliwe yaphuma ku-competition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhluleka ukukhapha ama-penalty but nasi iMorocco ikwenzile iyajabulisa njalo sibonge ukuthi-ke kule iqembu nxa sisiya phambili ngale i-tournament siyaqhubeka sililandela njengama-Africans.
Iwaphi amaqembu obona engena kuma semifinals kanti lalo eliza phakamisa linkezo ubona kuyilipi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi-ke yiphi engafika ku-final but ngendlela adlala ngayo amathimu la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo-France labo-England mhlawumbe i-Portugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga u-Ronaldo abadlala ibhora elimnandi ibhora elesiqubu kakhulu bala badlala abale minyaka emncane basebancane bafuna bakhona so bafuna lokubonisa umhlaba ukuthi bona abangcono so nxa bengadlalisanga u-Ronaldo i-Portugal ingaya phambili sikile kodwa-ke uhlupha ukuthi ihlangana le Morocco emalangeni so lapha kunzima and then kule France le England unfortunately okulusiza ukuthi-ke eyodwa yazo yemele iye phambili zona zihlala zonke nge-Friday but-ke i-France ilo Kylian Mbappe olesiqubo esimangalisayo i-France.
USimbarashe Nembaware intatheli zindaba elandela imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup. Kwanele likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-6:30, 7:30 rather ntambama. Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa mwafasti si kusa. Yimi untungamilinko mo lichone kuhle.